soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alibuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gosibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sekubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo.
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungalabheyo. Iyona iconstitution kanti thini ngokubotshwa komuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Akula muntu obulewe ligcikwane leli ngesikhathi esingaba ngamahola amachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani lababanjwe belegcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane eziyisithupha 6070. MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. UChamisa wethule amazwi la enkundleni zobulembu izolo esithi uZulu phakathi kobunzima obubangelwa yikuswelakala kwamacebo kahulumende njalo ebusa ngocubu. Amazwi la eza ngesikhathi abanye bese bekhonona ukuthi uChamisa wehluleka ukukhokhela abantu nangu bayadubeka yena engakhanyi ukuthi wenzani. Abanye bathi amazwi akhe aphuzile ukufika ngoba ukubhidlika kwenotho sokufike kusibanga esikude. Kodwa abanye ngabamncomayo besithi la yo amazwi kade bewamelele. Kesizwe amazwi kaChamisa.
Fellow citizens, this is our chance to shape our future. I urge you to stand up, to speak out, and to be in peace as we mobilize and organize to articulate ourselves. It can be criminal in believing in the alternative, to think differently, to think better, to act better in peace and solidarity. I thank you.
Lawo amazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma enkundleni ye-Twitter.
Yebo, yebo, yebo! Mthwaka zomuhle! Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 Connection lapho esiqhubeka sixoxa ngesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi iyaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lingakhuthwa yilolu hlelo lila me uMike Hobe no 8 ntambama.
Ubuso kwakumnumzana Prince Dube Gosibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. USibanda omela iBinga North edalele parliamente wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokuba aphe izisebenzi zakwa-TM Hyper ezimbili ama-mask alotshwe ukuthi ibandla le-ZANU-PF kalisuke esikhundleni kumbe ZANU-PF must go. umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, iintatheli zindaba ezimeleyo umnumzana Hopewell Shingono, lo kansila we-MDC Alliance weMasvingo umnumzana Godfrey Kurawone, ngabanye ababotshwa besetheswa amacala angalasisindo sokuncutshwa isibambiso se-bail kodwa belokhu bevalelwe okwesikhathi eside ngaphandle kwasikhala obotshwe ngeviki yona le esanda kwedlula. Kodwa usibanda yena kavalelwanga esitokisini, kuthiwe uzakuya emthethwandaba mhla ziku-17 ngenyanga ezayo. Sixoxe lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, othi uhulumende wephula isisekelo sombuso ngokubopha abasekeli bebandla le-MDC Alliance labanye abalembono ehlukene leyakhe uhulumende.
Uprince Maduka Sibanda bamthesa icala elingekho elithi wayehambe esipha abantu amamaski abhalwe ukuthi zani ukuphefu masiko. Yikho abantu bethu bathiwa amacala angekho njalo zabona ukuthi bahle bavalelwe bengaphiwa ibheki, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lamaloya, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lezihlobo zabo. Konke lokhu mahlabe zulu. Asikunanzeleni ukuthi vele awuhambelani lesisekelo sombuso u-section 49 ezokuyofika ku-section 53 Constitution of Zimbabwe. Ithi umuntu uzahlonitshwa amalungelo wakhe ngahlunyelwe uba ngumuntu wakhe, should be respected with a full dignity. Njalo engabotshwa ephiwe isikhathi sokukhuluma noloya wakhe nalemoli zakhe, engaphongufakwe ejele nje mahlayana engakathonisiswa, aphiwe ibail ukwenzela ukuthi ebuye. U-MP, ama-MP nje ama-leaders, yikho bangaya ngaphi? Yikho ngokukhawulisa abantu baphonguhlohla abantu kwenzela ukuthi abantu bahleke besabe.
Manje ngokubona kwakho mnumzana Mafa, ubona ungani kuyini okungakusenzakala lapha? Kubangelwa yini ukuthi baphongubopha amalunga enu mahlayana?
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Yona i-constitution kanti ithini ngokubotshwa komuntu? Sizarifeya ku-constitution yethu ku-chapter 4, Declarations of Rights, Application and Interpretation of chapter 4. U-chapter 49, iti right to personal liberty. Ilungelo lokuthi umuntu wonke ekhululeke. Lokhu kutshengisa futhi kumhlophe ukuthi umuntu obotshiweyo umsulwa ngaphandle kokuthi eze thonisiswe i-court, everything is clear, a competent court, not to be detained without trial. Njalo umuntu kaphongu wotshwa nje mahlayana kungala sizathu. But njalo kuna fana 49 akula muntu ongaphongu kubotshwa ifakwe ejele ngenxa yokuthi bafuna ukukhawulisa noma wehluleke ukwenza ukugcwalisa i-contract leyo evumelane layo. Lapha ngizama ukutshela abantu ukuthi akula muntu ongafakwa ejele inyanga yonke engakathonisiswa, kutshengisa ukuthi khona ukuhlana yikwephula isisekelo sombuso. Umuntu uba ufakwa ejele sezuzakele ukuthi ulecala. Ku-chapter 50, Rights of Arrested and Detained Person, amalungelo omuntu obotshiweyo lalowo sethathwa wafakwa entolongweni. Kuthiwa ufanele etshelwe ukuthi ubotshelweni ngesikhathi, evunyelwe ukuthi ekhulume lemuli yakhe leloya lakhe, njalo lo muntu uvunyelwe ukuthi ekhulume leloya lakhe ensitha, hathi kumhlukumeza ukuthi wenapho ubotshiwe leloya ikhonapha labantu beprison bekhonapha. Abantu bonke laba balelungelo lokugcinwa kahle ngoba vele abalacala ngaphandle baze bathonisiswe bafice balicala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi alisuthiseki ngodaba lokubulawa kukamnumzana Mazwi Ndlovu, owayelilunga laleli bandla ebulilima kuward 2, owabhubha ngenyanga edluleyo kulandela ukutshaywa kwakhe ngababikwa bengabatsha bebandla le-ZANU PF. ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwakwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakawutholi loluncedo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleni South, umnumzana Malaki Nkomo, usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alikhethi abantu ekwabeni ukudla. Waqhubeka wathi ukwehlela umnumzana Ndlovu kuyadanisa, kodwa kufanele abantu bebekezele amapholisa edingisise okuningi ngalolu daba. Isikhulumeli se-MTC Alliance eMathebeleni South, umnumzana Ntando Ndlela, uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Indaba le ikhanya inzima njalo yethusa, iyamangalisa futhi. Thina njenge-MTC Alliance lemuli kaMazwi Ndlovu esikutholayo kwakhathesi kuba isitliwi lesi esabulala uMazwi siyabonakala sihamba-hamba sikhululekile njengamlawe. Kodwa masithi siyadingisisa emapholiseni, amarekhodi amapholisa athi ungumuntu osesitokisini kumbe athi ungumuntu osezandleni zomthetho okokuthi ngakho phandle, kodwa ngeqiniso yena ebonakala ezihamba-hambela. So okwakhathesi indaba le isesimeni esinzima, sizama ukuthi siyilandelelisise siyiqedisise ukuba vele iyangaphi. Sasimthethe kancane, samenza nje umuntu ongumpholisa wesigaba wenze icala ukufuze nje angene esitokisini njengazonke izikliwi, kodwa kukhanya asimuntu kazana, ngumuntu okusinika umcabango ukuba simfake njengomuntu osithi state security agent, ngoba ukhanya engumuntu olama connections mbe ukhanya engumuntu olendlela zokuba athole ukuvikeleka, ngoba njengoba ngisithi kuba lo muntu uyabonakala ehamba-hamba. Imbiko njalo mhlawumbe esinye esiyitholayo ngiyestatement ukukhanya sabhalwa sibhaliswa nguye umabulala uMazwi lo, usekubeke ngendlela okungayisiyo okwenzakala ngayo. Sekukhanya ngathiwa yena waba nguye yedwa waxabana lo Mazwi, kodwa ngeqiniso babe baningi isikhathi bembulala uMazwi, bemgongoda, bemtshaya, bemlimaza. So kwakhathesi nguye yedwa wabasezandleni zamapholisa, nguye yedwa wabotshwayo. Laba abanye bakhe ngabantu nje abazikhululekileyo, abazange badingakali ukuba babe ngabantu ababasezandleni zomthetho. Njalo into esiyitholayo kuba athi yena uMazwi wazilimaza, wayezilimaza ezitshayela phansi, akusikho ukuthi nguye wambambayo wamtshaya wamenza sonke sana sihlukamenza sona. So yiwo la manga asokugijinywa ngawo according to information esiyitholayo. So isindaba esivele isingasela khanda, singasela msila, esingasakwaziyo njalo ukuba iyaphetha sitheni. Sizama ngazo zonke indlela okwasiyilandelelisise ukuba uMazwi athole ijustice emfaneleyo.
Kodwa udaba lokwabiwa kokudla esigabeni soluhamba njani? Singathi isehlakalo leso saba yisibonelo yini, njalo bayatshengisa yini ukuzisola kumbe ludaba nje osolwaphelela emoyeni?
Besile themba njalo ukuba uMazwi angaselize kulethe ukufunda kumbe kulethe isifundo esikhulu kakhulu ebantwini beZimbabwe, ikakhulu ebantwini bezanu PF abalomcabango omncane wokucabanga ukuba ukudla kwe-social welfare bona kuphela abezanu PF yibo abalelungelo ukuthi bakuthole. Bekufuze bazi mbe bafunde baqedisise ukuba ukudla okulethwa nguhulumende ezigabeni, okulethwa ngama-NGOs ezigabeni, kufuze kutholwe nguye wonke umuntu ofaneleyo, kungelani nokuba usekela liphi ibandla lezombusazwe. Besithemba ukuba uMazwi ukufa kwakhe kungaletha lokho kufunda, abantu bagcedisise ukuba lezi into ezimbili ezishiyeneyo. Kodwa kukhona khathesi indlala ikhona, sithandekile ngenye indlela emangalisayo. Umumbu we-social welfare awukho, abantu mhlawumbe lesi siba yinyanga yesibili bengawutholi eziqintini eziningi, kukhanya umumbu kawukho. Bona laba abatholayo abalutshwane kulezi nsuku abathola usizo lokudla baluthola ikakhulu kuma-NGOs akhona kithi lapha ezigabeni, yiwo mhlawumbe ababambe imphefumulo yabantu bona laba abalutshwane. Kodwa iningi labantu okufuthi ngabe bathola usizo kusocial welfare kukhanya kuzima bakithi, indlala ibhahile kithi eMathebeleni South lapha.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleni South, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 esefilabhusi. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezomkhathi luthi lo umnyaka ilizwe likhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu ngoba kuleyezi elithiwa La Nina. Leli yezi lithiwa lingabangela ukukhudumala kulwandle okuza kwenza amagagasi ezomkhathi abumbe amanzi kusigaba sezwekazi leAfrika. Iphephandaba leDaily News lithi inkokheli yebandla leMDC Alliance ilokhu iphoselana aqatha phezu kokubotshwa kukamsekeli kamgcinisihlalo uMnumzana Job Sikhala. Leli phephandaba lithi bakhona abacabangela ukuthi kule nkokheli ebingathakazeleli indlela uSikhala akhuthaza ngayo abantu ukuthi batshengisele njalo ulosekelo olukhulu ukwedlula enye inkokheli. Ngesizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Yebo, 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 basazwa sithu 7 njani khona ngaphe America madoda. Hayi thina siyaphila ngenkosi uJesu Kristu wasifela emthini kuphela elizweni lethu leZimbabwe lesalithola ngo-1980. Ya, into ophela esihluphayo mina engihluphayo nansi namhlanje ngihlutshwa impilo esiyiphilayo eZimbabwe. Senze ngiplana ukuthi khona ngithi ngcono ngithengise zonke inkomo ngisale donki, ngithenge idonki ngoba imali ezifuneka ezenkomo nxa kungathiwa 275 ekhanda lenkomo $2.50 US 42 rand imali South Africa. Ukwanise kwezimbabwe so usikhona umdubele ngafuni so ngufutazi kwa umdubele ngafuni so kumhlophe ukuthi vele thina abantu abamnyama eZimbabwe sahlala singalalutho. Inkosi emfonxeni ngithengise inkomo sayele donki futhi into okukhangelimela abantwana kanti ngakuthini ngoba ngesikhathi sikasimiphi sasithi ha kungaze kubuya iZimbabwe sizafuya ntando yethu kanti ke siyazisomela. Hayi madoda kulobunzima kunjenje umuntu ehlezi ekhaya ngala mali imali yasebhanga ogono wazidlela kulobunzima layo ugono wakhona uzihlezi kabotshwa ukuthi kathoniseiswa ukuthi imali zabantu beZimbabwe wazidlayo utshintsha ukwenzela amathakathaka amahlamvu abanikazi bazifuna kube lecala. Hayi akukhulunywa.
Mina ngibona ukuthi ndzofa ngayahawulela iphepha lezimseki. Angiboni ukuthi yini ezayibhala. Angiboni ukuthi ngizabhalani. Angifundanga umnyaka wonke 2020. Angifundanga vele. Term 1 amatitsha ebekustrike. Term 2 until now. Sange siku under COVID-19 restrictions. Angiboni shuwa wakhulumayo ovusa umuzi ncono. Choloza.
Njani basakazi okhulumayo uvusa umuzi ncono. Usecholotsho. Ndakuzojelela lonke basakazi ogifutube ntonkamile phasidisijelemaya indaba yami namhlayele yokubana cela ukwabakwazi lathi ngapha sabele nsinyakwadu nga sibekwazi ukuthi laba abantu abafayo bebulawa yicorona bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Sicela ulwazi lathi kwabazempilakahle kubana baphoste nje kubana sikwazi ukuthi bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Cela kubazi ngiyabonga.
Yebo, yebo, linjani kustudio 7 lapho phila likhuluma noDube lapha seGoli eGauteng. Kuthwele nzima abantu ekhaya siyakufuna ukuhamba kodwa impilo ephile ekhaya ekoright. Amapholisa kanti kuyini abakutholayo kuzani ngokube bedisha abantu? Izani sekulekela ukuthi bathengele wona amajambo nje ama-uniform bekambela behamba ngamajambo asekuleyo beja abantu ingani kule nto abayitholayo. Thina zinje sisegoli sahlubalekiswa yiwo amapholisa indlela ababesihlukuluza ngayo. Kuyini abakutholayo vele bedubeka lapho nje besikhathele ngezanu bantu. Asazi ukuthi uNkulunkulu uzasasizwe nini. Asikhiphele amaxhego ezanu lawa akakuhamba nomoya omuntu.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. lona okhuluma ngoGifty Sonduku umfoko kaNdlovu lapha neplant endaweni yakoGambu. Basakazi bengithanda ukuthi nje ngidlulise nje umbono wami omncanyana kubafowethu. Ngiyabona imikhankaso yonke ku-social media iZimbabwe Live Matters, kodwa basakazi nizama ukuthi ukuthi sisehlokazi i-complaina kuphela ku-social media ngikho sisebenzele. Sibonile iZambia le Malawi into ma bengasekho yephi ngohulumeni besukuma besima ngenyawo kodzana kusuka khona ushintsho. Lathi singabahlali beZimbabwe ngiyacabanga ukuthi kufanele sike sisukumeni simeni ngenyawo sishuthi enough is enough. Njoba siyaboshwa makho sifala umbhikisho eZimbabwe, asizameni siprotesteni singaphandle emazweni angomakhelwane njengo South Africa. Sivaleni imingcele engene eZimbabwe, siseBotswana sivaleni imingcele engene eZimbabwe, laseZambia leMozambique leNamibia sizameni sivale imingcele noma singayivala inyanga yonke kungabi khona okusebenzayo. Sibone ukuthi uhulumeni lo ngeke eyehle yini, ngoba siyabona ekhaya babo siyabotshwa. Njalo sizwile laphana uMonica Mzwanga esithi kule minority le majority tribe laphana into ade zama ukuyenza ukuthi yenze lokhwana okuthiwa divide and rule, bezama ukuthi sihlukane singamaNdebele lamashona. Iproblem akuona amashona, iproblem yiZanu PF. Ubobheka labo dadewethu omanyoni labana bakuZanu ungaphika mpela bakhulume into ezinye ngokuziqonda stand. Abantu amaNdebele kuZanu ayabhedha, amashona kuZanu ayabhedha. So inkinga yiZanu bantu bakithi, asingahlukani phakathi singamashona oramaNdebele, asibambaneni sikhipheni iZanu. Njengoba lizwile noMonica Mthwanga esithi yena esethuka lamabhishopu amaRoma. So singabazalwana singamaChristian, asivikeleni ubhishopu wethu. Ngiyabonga ngokuhlala sezimba.
Sanibonani njani, siyaphila thina badala. Mina ngiyamamela ngizwa yonke into ekhulunywayo, but mina ngikhala ngalaba abantu abavalelweyo abangatholi bail. Kahle kahle inkinga yini? Kuzalunga njani ilizwe lokhe kubotshwana kubulawana? So ezinye izinto iZANU-PF ayiyenzi into ezi-right. Hhayi, akusajabulisi lokho. Kudala babotshwa laba bantu abaphiwa bail, abaphiwa lutho. Inkinga yini? Umthetho awukuvumi. Kungani amanye amazwe angangeneli ezama ukulungisa? Maybe angazama ukuzisiza, ngoba thina lokhu sokuphezu kwamandla asisakwazi. Abantu babotshwa babulawa, kwenzakalani kanti? Kunzima la eZimbabwe.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ukulwisana okukhulu okuqhamuke kwele Libya kubikwa sokuthuli kulandela ukungenela kwebutho leli Libya. Izakhamizi zesigaba sekaduna kwele Nigeria sezizihlomisile ngemibhobho kulandela ukwehluleka kukahulumende ukuzivikela kubahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqale izolo edolobheni le-Charlotte e-North Carolina ekuseni ngokukhetha okusemthethweni umongameli Donald Trump ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Ngeviki edluleyo ibandla lama-Democrats belilowalo umhlangano ofanayo. Kade bekhangelelwe ukukhuluma embuthanweni webusuku izolo. Bekungamasenator ambalwa abalisa uTim Scott, Steve Scalise, Matt Gaetz, lendodana kaTrump uDonald Trump Jr. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya hayi, iCongress ama-Republicans eyaqala kumbe namhlanje angiboni ukuthi kuyabe kule ntshukuntshu kakhulu njengalokho esikubona kusenzakala kuma-Democrats. Singake sazi njalo ngoba ngezepolitiki ungeza kwazi, kodwa hhayi, angithemba ukuthi kuzabe kule kuthakazelelwa okumangalisayo njengalokho esikubonileyo. Kodwa labo ngithemba bazaphuma ngobuningi babo, bazaba lokutshengisela ukuthi lapho bakhona sibili, ngoba bakhona elizweni lonke bagcwele. Kodwa angithembi ukuthi kuzabe kulalokhu injoko nje siyibonileyo ensukwini last week. Ya, ngoba umongameli wabo hhayi kuningi lapha sephambanise khona, kuningi sibe lapha sephambanise khona, laba abanye abasamthandi abangivotela kuqala, kodwa sazi kuyozala komo.
Asebecubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lamademokrats, bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama Republicans lalo. Ubona njani isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden, kuzaba lomehluko na?
Yeah, umnumzana Trump angithembi ukuthi angafika kubanga lika Biden, kodwa lawo bazazama ukuthi bamenze akhanye ngumuntu olozwela, akhanye ngumuntu othanda abantu. Bazazama sibile ngazo zonke indlela ukuthi bamenze abe ngumuntu ongenela ezintweni zabantu, ozwisisa uhlupho lohlangana labantu makhaza. So kunjalo nje ngithi hayi, kasazi khona sibile ukuthi kuyazala nkomona. Sizake sibona sibili ukuthi kome njani.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Ebesilazo umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kwamnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabili umbuso okhululekileyo elizweni, bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.